ukuvumelana bazagcina bevumelana. Kodwa mina into engiyibonayo la ukuthi ama Republicans bona ngowabo yiwa abalohlupho ngoba sebese Congress kabasamelanga abantu abavotela abalithi Congress sebenele bani uTrump. Ukuthi uTrump engabatshela ukuthi lokhu angifuni lokhu lingakwenzi yikho abakulandelayo. Kodwa uhlupho lwangikhona khonapho yikuthi abanye bangikhona kuzabaswelisa izikhundla zabo zokubuyela ngaphi eCongress. Lo nguye osenguchair welokhuzeni imajority we-Republican Party kathi seCongress. Bazama abanye abantu bonke baswela amavoti kwaze kwafika kuye nalo. Engabe lokhu eqhubeka ngendlela aqhubeka ngayo because sebekhona abanye abathi hey we are being too difficult for nothing. Asikhopharithenini labanye. Bona labana abantu bangabambana lama-Democrats bazamkhuphu ujahayo nalo kumbe bazamvota ngemuva. Ngoba into vele sekule nkulumo yokuthi bafuna ukubona ukuthi bangamboda njani ngemuva ukuthi ba-table izinto angafuni ukuzi-table. Because it's a matter of u-minority leader we-Democratic Party. Ebhode ebona ukuthi ama-Republicans afuna ukuvota labo ngoba then they can create whatever i-term yangikhona ngangiyazi ngesiNdebele ukuthi kuyini bani. Ukuthi babhode ngemva kuka-Johnson bavote. U-Johnson uzagcina la elahlekelwe njengabanye.
Manje ubona udaba lwe-Ukraine luphumelela na ukuthi iphathiswe ngemali eyiyo indaba enye hluphayo kudaba lonalolo lwebudget.
Angibona ngani kusiya ngesikhathi ekuphendukeni kwabo kwakatelsi kuzamele kube lolutho ngoba kungeza ye kungabi lolutho kumele ukuthi kube lolutho ngoba ongafuniyo Ukraine uTrump because Trump ungumuntu kaPutin. But bakhona amanye ama Republicans abasifayo ukuthi naye kuthiwa kuyafakwa. Okwenza ukuthi uJohnson angafayi into leyani ukuthi kuvotelwe. It's because we are was ukuthi kulabanye abantu abazavota lama Republicans ukuthi imali ye-Ukraine iphume ihambe. So yikho abazama ukumbhodela khona ngemuva. Engabona la ukuthi nxa esekholisa ukuba ngu-chairperson, engabona sebemboda uzabhenda. Njengoba nizwa kuthiwa uhlalisa efonini loTrump nsuku zonke. Uzaza ayekele ngemilanga uthatha ifoni kaTrump esenze abantu bavota imali ye-Ukraine yahamba.